Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ekhangelane lokuthuthuka kwemnotho kaZulu, United Nations Development Program, yethule umbiko ngomnyaka ophelileyo oveza ukuba bayingcosana osomabhizinisi bemazweni abazimisele ukuvula amafektali kwele Zimbabwe. Umbiko lo uveza njalo ukuthi osomabhizinisi bemazweni balethe izigidiphose ezingamakhulu amane zamadola $387 million ngomnyaka ka-2011. Ngomnyaka ka-2010 osomabhizinisi laba balethe izigidi ezedlula kancane ikhulu lamachumi amahlanu amadola $166 million. Le imali encane owamagama nxa kuqathaniswa lamanye amazwe anjenge Mozambique ethole amabhiliyoni amabili amadola $2 billion yokuthuthukisa umnotho wayo ivela emazweni ngesikhathi esifanayo. Loba lokhu kutshengisa ukuthi imali engene eZimbabwe ikhuphuke kancane, ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank lethule umbiko otshengisa ukuthi ele Zimbabwe liyehluleka ukuvikela abantu abavula amafektali elizweni, njalo lokuthi kuthatha isikhathi eside ukuze amakampani aqalise ukusebenza uqobo. I-World Bank ithi okusindayo yokuthi ele Zimbabwe lile mithetho eyethusayo yamalayisensi kanye lamapermits okuvula amabhizimusi. Kodwa ke ezinye ingcwethi zenotho zithi okuhlupha ele Zimbabwe luhlelo lwe-indigenization olwethusa osomabhizimisi bemazweni. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho, uthi ele Zimbabwe selilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo ebingalethwa ngosomabhizimisi bemazweni abesaba i-indigenization.
$40 billion yimali engayangena size sign isivumelwano ngo-2009, kodwa yayisangenanga. Imali esilahlekelwe ngayo ngoba abantu abafuna kuletha izimali sebesethuka besethiswa yilolo ibudlwangudlwangu be-indigenization ekhona kathesi.
Ungwenya uthi ele Zimbabwe kumele libambe udaba lolu ngonanzelelo.
Kwakuvele kule indigenization sisakhumbula ngezikhathi ezabo zexila zabondebele labo siba oSlave Masiwa oJames Makamba ngama-80s lama-90s, kodwa yayikhathesi le yobudlwangudlwangu le. Uyabona ukuthi izimali eziningi ezifanele zingene ezolungisa izinjanje imigwaqo kubo 30-40 billion, imali engayiyangena kodwa yaso zingene ngoba kule kwethuka.
Umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizinisi wakobulayo, uthi kuyasinda ukuthi umuntu acabangele ukuthi ilizwe selilahlekelwe yimali enganani lokhu kwasungulwa uhlelo lwe-indigenization.
Angithandabuzi ukubana sesilahlekelwe yizigidi lezigidi zamadona ngoba phela laba balemali zabo abakade benganelisi ukuthi bazifake kuleli lizwe bayesaba ukubuya lazo ngoba bebona ngani bangazifaka bazazithathelwa sokuthiwa sokunikwa abensundu abakuleli umnotho wabo.
Uthi kusobala ukuthi uhlelo lolu lusinda umuntu wonke emhlabeni jikelele.
Okumele kwenzakale ibuthi ngabe ilizwe lilemali lanelise ukuboleka izizalwane zakuleli ezinsundu imali yokuthi nxa kuyikuthi nansi i-platinum project sesiyitholile lapha ifuna izigidi ezingamachuma amathathu, umuntu wakuleli abe sesithi hayi, nami ngiyanelisa ukuthi ngiyeboleka ngithole imali yokuthi ngifake kule i-project. Kodwa kayikho le imali yokuthi lo wakithi aboleke, lwana uzabe layo. Njalo lwana ovela kwamanye amazwe uyabe layo imali ekwanileyo ukuthi i-arani i-project ye-platinum leyi ngokupheleleyo enguye yedwa.
Uncube uthi kungeke kulunge eZimbabwe nxa uhlelo lolu lungaguqulwanga. Umphathintambo wezokuthuthukiswa kwenotho kaZulu, umnumzana Xavier Kasukwere, uthi uhlelo lolu luyaphumelela okuvezwa ukuthuthuka kwamanye amakhampani anjengeShrips eyabela uZulu amashezi phansi kohlelo lolu. Amakhampani emazweni adlula amakhulu amabili 200 ethulele ugatsha lukamnumzana Kasukwere indlela afuna ukwabela ngayo uZulu amashezi. Uhulumende wapha amanye amakampani la imvumo yokuthi abele uZulu amashezi ngendlela ayifunayo, kodwa walela amanye ukuthi aqhubeke ukwenza lokhu ngendlela ayifuna. Ugatsha lolu soluthwalise nzima amabhanga elifuna abele uZulu amashezi ayisilinganiso songamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51%. uZulu lokhe ethiye indlebe emelele ukuzwa ukuthi kuzozala nkomoni emabhanga lamanye amakampani okumele ehlukane lamashezi la afunwa nguhulumende. Akhona amabhanga asetshele uhulumende ukuthi angahlukana lamashezi amalutshwana aphinde avule izikhwama zama-community share ownership schemes. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.